izinto kuleli lizwe azimanga kuhle, especially nxa sesikhangele indawo ye-Mat South, lapho abantwana abangelama-bed certificate bayahamba esikolo bafunde afike ku-grade 7 ngabhali examination ngoba uhulumende wezane wabancidi izidubha ngodaba le-ground. Abantwana laba badingelwa amalayitha bahambe eGoli baye kwenziwa izichaka bezama ukudinga impilo. Sebefuna abantwana babuye ekhaya. Bayabuya sibili bagide bahlabele uzo kudobhela enhliziyweni ingoba ababe bezihlabela esiyesizithizize sisikhumbuza ngesikhathi sempi. Uzo umuntu omdala ixhegu lisukuma likhalela ingoma eyokuhaya ukuthi wangahawula ngabanje mina ngazala.
Ukhanya ingani kuhle yini okuzayo?
Kuhle kakhulu ngeyimihlola sazi ngoba lokhu ngababa langaba yimi uThabita Khumalo. Lokhu ngaqalisa ukula ngezilezanu ngo-1980 okwenzakale kulumnyaka ngaze ngubone.
Lake laba lo mkhankaso we-door to door likhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Lile siqiniseko sokuthi bonke abantu labana babuya emhlanganweni yenu babhalisela ukuvota.
Akulanto ebuhlungu yokuthi usebenze mhlaka-1 uyeqeda mhlaka-30 uthi uthi uyangena ebhenki uzokuthiwa kakula mali. I-ecocash kuthiwa kule ecocash. Laleyo ecocash yakhona ukuthi imali yangikhona ukuthi uyikhiphe uyibambe ngesandla eyakho imali kayikho. Kulezinye iy'ndawo othi njengamakhaya ngale ungagadi umjova akule ukuthi kulomuntu kubhadala nge-ecocash kuzamele ukhiphe imali. Ake lingitshele ukuthi bona lana abantu abasekhaya benjana ema-South kakula Zulu izulu liyahlupha ukudla kuyahlupha. Ake lingitshele ukuthi imali yena bayithatha ngaphi engasebenzi. Abantwana basegoli kabathumi bayathumezela yebona yini but kabathumezeli ngendlela abazali ababekucabangela. Ubuso sithi umuntu yena lo uzavuka athi ngike ngihambe ngiyarejista ukuyavota ngoba singayekela elakubonisa imali yalokana ngoba nxa ulohulumende esilo deputy minister of finance othi eku-ZBC ebuzwa ukuthi udubo lolu lemali luzalungiswa njani. Avula inkamanzi athi yena hayi udubo lolu amboni ukuthi ikhona indlela okungalungalo alisalungiseki. Nxa lungasalungiseki phumani phela selisibulile libulala abantu bathwele nziba phandle lapho.
Labo balosekelo loliyana oluningi njalo uphenyo lutshengisa ukuthi lokho ephambili uMongameli Mnangagwa.
Ungabona abantu asebeyindlela abayiyo phandle lapha. Ubona umuntu ehamba emgwaqweni ephelele ukuthi uyakwenzani. Yebona yeba uMnangagwa uyadonsa abantu. Kodwa anti liyibona ividiyo yaphumayo lapho abantu abafoselwa khona ukuthi bahambe baye emhlanganeni wakhe. Bade bethithi gaga bafica ukuthi nguye abantu baphuma bebaleka. Ngoba kudala kwakuthiwa siqamba amanga ukuthi uyafosa abantu bahambe emaralini akhe. Manje khathesi sokulamafoni athatha khonapho kusenzakala. Manje oselamanga thina lokuphuma kumavidiyo lapha yikuphi. So mina engikukhuthazayo ukuthi bantwana baseZimbabwe liyazibonela okwenzakalayo ekhaya. Lokho kakusadingi inyanga ngudingi udokotela. Sokudinga ukuthi sihlanganise amakhanda. Noma sizondana okungana asihlanganise namakhanda. Sikhiphe uhulumende lo. Silungise ilizwe lebantwana babuye ekhaya bazosebenza bazolungisa ilizwe. Ngiyalicela ngomusa kaThixo ngoba udubo lola ngikhothi ngalikwanisa futhi iminyaka engu-5 elandelayo.
Uhulumende kaMongameli Mnangagwa uthi bona sebeyizana uPF entsha ngoba yibo asebekhokhela kathesi bangayenza ubungcono.
Wabuya lapho eqalisa wathi Zimbabwe is open for business. Ivalwa yena ube ngaphi? Sesidiniwe. Umkhipha lo anti busebenza labeli lonke wena usutshintsheni okwakwedlula ukuthi ukutshintshe nge-38 years. Sithola uminister oye-finance uChinamasa namhlanje ngensuku zanamuhla ohamba ayevula ibhimu imigwaqo igcwele ama-bottles esibhedlela siyafa abantwana ezikhona akulala lutho. I-ECD yona le abayivule kathesi abantwana babuya lezi tulo bevela ngakhaya konapha emadolobheni hatshe emakhaya. Kanti sebegijima nampo ngase belungisa umgwaqo ngokuthi sokuya ku-election. Sikujwayele yinhlala yenza siqeda ama-elections sesibuyela futhi ayisekho imali akusela mikhe ezibhedlela. Hawu bakithi asifundisi njani kuze kube nini kanti. Kathesi ufaka ama-billboards iZimbabwe yonke le 600 le Sure, akelingitshele. Igodi elisemgwaqweni lapha ikuleli lizwe lapha. Siya driver yebona ye, sivele singabantu abaresilient. Esibhedlela kuthandekile ungangena namhlanje empilo umbe UBH. Uyathenga i-latest glove ezagqoka ngunesi ozakukhanyela. Uthenga elinye iglove ezagqoka ngudokotela ozakukhanyela. Uqeda khona pho uyethenga i-razor, uyethenga i-suture. I-pharmacy ezesibhedlela azilalo lutho. But UBH sile pharmacy ephandle ebhale UBH 24 hours pharmacy. Igcwele ithetha ayaziwe ukuthi ngabani. And khonapho uselatsha wakuthetha hambe ipharmacy uyethenga phandle. Kathi manje umthetho wona usithi ipharmacy angeke wale kwabalenye ipharmacy esibhedlela kune pharmacy kahulumente. Kathi imithi yangkhona ingaphi manje? Isile kusileni medical center kobulawayo la. Iqaliseni ngama early 2000. Ilokhu imile mpo ayisetshenziswa. Imali eyakhutshwa khonapha ikhitshwa yiNASA ingena khonapho. Yakhani izimatons. Kanti usufuneka kwakhasiphi isibhedlela ekusileni imile kayisebenzi. Ile minyaka emingaki? Hayi, zizweleni maZimbabweans. Sekwanele. Kathi mpilo le. Abantu bathi basegodli. Bafike bende khona ngale. Bazala abantwana. Umzukulu umzwele efoneni esekhulumisa ngesikhiwa. Hallo gogo, singalithathi ilizwe lona leli. Izani buyele. Abantu sizakufa popo sibulawa amabhiphi nokuzibulala nje. Ngoba ubuhlungu obusebantwini phandle lapha abumnandi. So maZimbabweans. Asihambeni siyevota abantwana babuye ekhaya imali esazigubhayo besiye ezikolo babuye bazosebenza ekhaya lapha bake basingcwabe sesidingiwe ukungcwaba abantwabethu.